So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthakazo muhle, livuka njani mthakazo muhle. Hola mukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Iningi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona esibhedlela owenyanga ezine lonyaka eselatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Ngokutsho kwamaphepha ndaba kahulumende, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise abantu ababuthane e-trade fair kobulawayo izolo ukuthi uChiwenga uyehlolwa ngodokotela bakhe i-medical review ngesiNgisi. Umbuthano lo ubungokukhulekela ilizwe. UChiwenga uthwalelwe kwele China ngontulikazi esuswa esibhedlela kwele South Africa ehanjiswa kwele China lapho alaliswe khona waze waphuma ngenyanga ephelileyo. Ekuphendukeni kwakhe umangalele umkakhe akhanya esesehlukana laye uMary Mbayiwa emapholiseni esithi uke wazama ukumbulala esesibhedlela kwele South Africa. Sikhuluma nje umkakhe uvalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo umelele ukuthonisiswa ngaleli cala kanye lamanye awenkohlakalo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi akhulekele umnumzana Chiwenga. Iningi lithi u-2019 ngumnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa kungenwa nje emnyakeni omutsha ngoba ubugcwele usizi lobunzima obumangalisayo. Umnyaka lo uqale ngokubulawa kwabantu abalithumi lambili ngamasotsha lamapholisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela phezu kodaba lokukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende. Inhlanganiso ezigoqela iZCTU zaziqoqe ukukhalala umsebenzi zakhuthaza izisebenzi ukuthi zihlale emakhaya, kodwa abanye bangena ezitaladeni kwathi abanye bagqekeza ezitolo bantshontsha ukudla lempahla. Ukukhalala umsebenzi lokhu kwaqala mhla ka-14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwamalanga amathathu sokulomonakalo omkhulu ikakhulu kobulawayo laseHarare. Amasotsha lamapholisa ahlasela abantu mahlayana ebangenela lasezindlini abulala abalithumi lambili. Abafika kumakhulu phose amabili balimala kakubi ngemva kokutshaywa lokudutshulwa. Abaningi babotshwa njalo sikhuluma nje baningi abapikayo emajele ngemva kokufunyanwa belamacala agoqela awokweba lawokubangela udlakela. Bakhona abesifazana abathi badlwengulwa ngesikhathi behlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. Uhulumende wachothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labakwamanye amazwe afana leMelika leBhilithane. Kodwa uhulumende wakulandula ukuthi amapolisa lamasotsha yiwo ayehlukuluza abantu esithi kungaba kuyizigilamkhuba ezazintshontshe amayunifomu amasotsha. Isehlakalo lesi satshiya abantu abaningi bethithibele njalo umnyaka uze waphela abantu bekhonona kuphela ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Kodwa bengafuni ukutshengisela ezitaladeni. Abake bazama ukutshengisela abagoqela abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Atuz batshayiwe ngamapolisa kanye legqweta labo umnumzana Doug Coltart. Odokotela labo baxotshiwe ngobunengi phezu kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sikhuluma nje umumo mubi kakhulu ezibhedlela. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu labebandla le-MDC bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke esephula amalungelo lonyaka abantu bebotshwa mahlayana. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uyakulandula lokhu esithi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo njalo usebenzela intuthuko kaZulu.
Umuntu otshintshileyo, umuntu olalelayo, umuntu ongupresident olalelayo, is a listening president uMnangagwa. UMnangagwa uthi abantu kuqala. Othi the voice of the people is the voice of God. Ikhonoko yiko sihamba ngakho. Zimbabwe is open for business. Yiko kuhamba ngomnangagwa. Buyanini abantu bephandle singabhilini isolation. Kodwa abantu baphosela izipanela bayakhiya ukuthi abantu bahluphe kuze bethole ivoti kusasa.
Kepha umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe.
UMnangagwa kawinanga kukhetho njalo nje litheli nalithatha kumgabeli limthathela ukubusa ngendlela engekho emthethweni. Lafica isinkwa siyidola, namhlanje isinkwa sesiyi-$25. Lafica impuphu, i-5 kg yayi-$2 something, $3. Namhla i-5 kg sesiyithenga nge-$50. Mina lo, bengivalelwe ngumnankagwa kobulawayo, kuthiwe khona ngabantamba amanga ukuthi lantshontshe ikhethu. Umugabe lokho ahlalayo ekhethweni from 1980, ulabantu abathathu nxa ngaphosisi, abathanda nge-treason, omunye wangkhona wayengu-Tsvangirai. Namhlanje uMnankagwa lokho engenileyo, sesingu-23 abalandeli be-MDC, lapho lithatha khona for treason.
Ngaphandle kocuku lwamasotsha lamapolisa kanye lokutshabalala komnotho, umnyaka lo ubumubi kakhulu nanku kulendlala ehlasele abantu abayizigidi pose eziyisishiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo ngokudla zithi indlala le izaqhubeka njalo emnyakeni ozayo ngoba kungelazulu. Lanxa kunjalo iningi lithi likhulekela ukuthi umnyaka ka-2020 ulethe inguquko njalo kube lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Imbiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuthi isivule amacala enkohlakalo angamakhulu ayisithupha etheswa abantu abagoqela abaphathintambo bakahulumende, abahluleli bemithethwandaba neziphathamandla zamankampani, isiphehle imbono etshiyeneyo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi baphakathi kokuphenya amacala lawa njalo bazawatshutshisa ngokuphangisa. Uthe phakathi kwamacala alikhulu asebewaphenyile angamatshumi ayisikhombisa lane aphatha abantu abaphakemeyo. Inkohlakalo ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe njalo iningi lithi uhulumende ugcwele izikhohlakali yikho nje sehluleka ukuvuselela umnotho. Lanxa abanye bewamukela kuhle umbiko wekhomishini le abanye bathi kababoni kusiba lotshintsho ngoba sokuyinhlala yenza ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibotshwe kodwa ziphange zikhululwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuhle ukuthi babe lamacala bayalandelelayo ukuthi asetshenziswe kodwa kuhle kakhulu ukuba abantu bachutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangikhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi bathwale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo okuyabe kwanele ukuthi esitokisini labo bantu wakhathesa ukwabila lutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamchuchisi ukuchuchisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo kanti njalo kube labachuchisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nxa ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi uzasebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abachuchisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga amapholisi aphezulu kabathembakalanga kube sokusiba nzima ukuthi ungajuli samacala enkohlakalo endaweni njengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe bele icala lezopolitiki basibe kuletha kuyo ukuthi inkohlakalo kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokuchuchisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini leyo uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yukuthi nanguyani ubani obotshiwe esejujisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years imali ayeyitshontshile siyithethwe sisakhe izikolo lezibhedlela nemigwaqo hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlabeni phezulu kungaba kuhle lapho ma ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa ungeba uyangena esitokisini uhambe amakhiwa aphosele othathayo. Kodwa kakhathesa ngibona ukuthi ukhona umuntu osalwesabayo ugatsha lokulwisa inkohlakalo ngoba kakukabi lo muntu lo yedwa osethuthisiwe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
Umongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamchuchisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwana ophethe ugatsha lwabashushisi ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguyo ophatha i-MPA kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguyo ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabashushisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafanelanga khona kuthi nxa esesehluleka usumangala lawe engathi yinto kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abachuchisi abazalandelela amacala wonke.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ithe kulepolisa elifileyo ngomgqibelo eKaloma ngemva kokuhlaselwa ngotsheketsha abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi ekade behlome ngembemba lamarekeni. Ipolisa leli vele linde eGood Hope Mine yona ebikwa ingeyomngane kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Peter Harry Tatos. Inkundla yezimlife.com yona ithi igama lentombazana efe ngomgqibelo ngemva kokuganxela ewayeni esemdulini weQueen's Sports Club kobulawayo izama ukungena kulenkundla ngokufohla nguChantel Sibangilizwe Ndlovu ohlala eCowdery Park. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukulibingelela kustudio, ngibingelela abalaleli, igama lami ngihlanganani ngakwaNcube ngilapha eJohannesburg. Ngomunye lami kangiyanga ekhaya. Isimo somnotho nje esikhona elizweni nangesimo sempilo okuhlunga kakhulu impela ukuthi-ke ma sibuka iminyaka ihamba siloka sikhula lathi sibona isimo sezomnotho lesimo sezempilo kulela ilizwe lakithi singalakho ukuguquka kungekho nguquko kubuhlungu kakhulu impela kuyikuthi-ke uhulumende yena lokuyena esiphethiyo into enzathanda ukuthi ngiyitshele nje abalaleli bonke umlayezo wami ufike nje kuzo zonke indawo. Oyikuthi-ke uhlupho esilalo lo hlupho esizaqhubeka silalo ikuthi akula investor ezabuya izo investor kulela ilizwe ma sisaselo hulumeni nalokhu nguye ophetheyo ngoba ama-investor kabhekelelanga ukuthi ubani onamandla angakanani kodwa into abayibhekileyo ukuthi imali yabo abayifakayo kulelo lizwe isefu kangakanani. So loko kuchaza ukuthi there is no direct investor ezakwazi ukuthi ingene lapha ifake imali yayo ngoba ise-high risk lela ilizwe maybe ngaretha maybe number one umhlaba wonke kuba le risk nje yoku-investa lapha ngoba there's no guaranteed ukuthi ungafaka imali yakho lapha ukwazi ukuthi uyithole back. Akungabantu okuyibona okufana ukuthi babe ngama-key players kulowo mnotho basayidilayiniwe ngabantu abangafakwanga kulelo hlelo lezomnotho okuyikuthi thina sinje singabathwakazi imathebelele nje yonke nje ezeholo. Ngokubona kwami mina ngibona kuyiyona ndawo emgogodla walela ilizwe.
Salibonani basakazi bakastudio 7 enegama lami uJethile Moyo obuya kotabona umfula engiwuphuza kungusimukhwe usobhuku wami kungunjabulo Molo. Ngithanda ukubingelela bonke abantwana basezimbabwe abasebesabalele imihlaba nemihlaba bebalekezela kubo ngokuhlupheka. Ngithi unyuye omuhle unkulunkulu aze basize kuze kulunge ezweni lasezimbabwe sibuyele ekhaya singabaphilileyo unkulunkulu afake isandla kulelana lizwe elokuhlupheka. Ngiyabonga abasakazi bami abahle.
Njani bakithi basakazi bakastudio 7 nabalaleli bakastudio 7 hhayi siyalibingelela bakithi sibasehlubele ukhisimusi okomeka ngaka singakaze simbone thina abanye lokhu esazayo yikho lo okhulumayo ngoba kwena ophume ejawunda umntwana ezotsho umntwana ekhelila nguye okhulumayo bakithi ngifuna ukuthi ngike ngibone umkhulume ngombono wami ngale ndaba yokuthi u-2020 bakithi mali kubheka kahle nani abantu bezimbabwe angeke abe ngcono u-2020 akayizohoma west ngoma mbheli loko ezohoma west ezilongu sabusa yona leyi iphathi yabo abathi ivanu eyathatha umbuzo ngo-1980 kuzokuyela manje loku ithengisa abantu ukuthi ibekezelani yini ukubekezela kakhulu bakithi ngabuya ngani ngabe mina ngithi ake limise abantu abafana nogawule bengangeni kulolu hlelo lingabokhuluma nabo ayezama ukudinga ukukhuluma nabanye abantu bezalo mhlawumbe abangcono abaney'ngqondonyana siyazi vele bonke ngamasela ngoba abafuni ukusebenzela ilizwe basebenzela emaphoketini abo dasayibavala imali yonke eyangaphandle isihuti ngasebenzi babhala ama-USA dollar ukuthi angasebenzi kodwa emakoneni athathwe emabhoda kubhatala ngawo kodwa bathi ingasebenzi phakathi eZimbabwe kodwa emabhoda bayithatha nakhona phanezibabe phakathi emakhemesi iyasebenza ayinto yalaphana kahle kahle ayila direction.
Salibonani, salibonani bathandekayo. Okhulumayo umhlonipane umoyo ozale esigabeni sasenkese eZimbabwe eGwanda laphana. Hayi, thine kuzemuso nje sizivela kwabasekhaya, thine sisegoli lapha akunzima. Akunalutho kwakhisimusi nje kufana nensuku zonke. Kahle kanti ikhisimusi ngeyabantwana. Siyabonga laphana, ngithanda ukukhulumisa bonke umndeni wakwaPindi esendaweni yaseNtefe laphana, ubaba laphana uNotho. Siyambulisa kakhulu, angazi noma ulalele naye laphana umsakazo laphana. Siyambulisa uNotho labo bonke abafowethu abasemawale labazuku labantwana. Siyabonga.
Sanibonani, ngendawo bantu bakithi. Ngingabe igama ngumavusi, ngivusi, ngilapha eGoli ngokuhlala, kodwa ikhaya kuselupane emzola khona. Hayi bantu bakithi, siyahlupheka, abantu bayahlupheka laphana koBulawayo. Siyabona nje ukuthi into elaphana iyahlupha mpela. Amanzi ye abantu sebehlale 3 weeks ikakhulu lapha emagwegwe. Hayi siyaxela bakithi, yeyi abantu bayahlupheka abantu bakithi madoda. Hawu siyaxela ngempela ukuthi kulunge laphana. Singazi u-2020 lo ukuthi uhamba kuzohamba kuthini. Sisi bethatha umbuso ma balila balila, nakho ibizwe seligobe ngamadoda. Kade kwenzakalani mpela?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, wenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0012-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga ledale lephalamende lakwele Melika elidume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana John Lewis uthi usebanjwe umkhuhlane wemvukuzane i-pancreatic cancer. Imvukuzane le isimhlasele yafika kuzinga lesine okulizinga elibi kakhulu elibulala abantu abanengi. Omnumzana Lewis lilunga lebandla lamademokrats. Abantu abalitshumi lasikhombisa abalimale kakubi ewudubukeni kwebhomba elibulale abantu abafika phose ikhulu izolo kwele Somalia sebehanjiswe kwele Turkey ukuya kwelatshwa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kufe abantu ababili edolobheni leTexas izolo ngemva kokudutshulwa ngumuntu obangenele esontweni bekhonza. Ukudutshulwa mahlayana kwabantu eMelika yinto ehlala isenzeka ngoba ukuthenga umbhobho kulula kakhulu. Kube lezehlakalo zokudutshulwa komphakathi ezedlula amakhulu amane lonyaka kwafa abantu abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe ezihlala khonapha eMelika umnumzana Muzoba Nzincube.
Yabona into yembhobho le America izwisa usizi kakhulu umnumzana Nkomo ngoba sokube labantu abaningi asebefile bedutshulwa ngama-military type weapons ona lawa eMelika lapha. Uzathola ukuthi i-problem ekhona lapha e-America ngendaba yembhobho leyi umnumzana Nkomo ukuthi it's in the constitution, kulilungelo lomuntu ukuthi khona abe lo mbhobho ahamba awuthwele, uyabo. So njalo lokho kutshengisela ukuthi kungani phezu kuku-constitution, kungani into yakho nifuna ukuba somewhat ngani human rights ilungelo loluntu uyabo. So ikho kunzima kakhulu ukuthi eAmerica lapha unlike amanye amazwe amaningi anjenge sithi eNew Zealand so abantu abone eNew Zealand lapha na kwadujula umfana lona wabulala abantu abangu 50 kwathi uPrime Minister weNew Zealand basho bavuka bechintsha umthetho because in other countries it's not in the constitution the right to bear weapons we have ukuthi uhambe uthwele umbhobho yi problem kuphela lapha ekhona so ikho abantu behlala bedutshulwa bebalana phela ungena eAmerica lapha ungena uthenga umbhobho eAmerica kufanele ukuzingenela emagrocery uzithengele isinkwa uyabo yi problem ekhona nje kuphela lapha Mr. Ngoma
ubona likhona yini ibandla elingangena embusweni ligcinese liguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwemibhobho.
Ya uyabona lapha eAmerica ama-Democrats engakwenza lokho kakhulu ngoba yiwe hlala epusha amabhili akhona lawo lapha ku-Congress and sakubona nje kusehlula laphana emalangeni nje kuphela because anti yabona ukuthi i-Congress la yalapha kuyakufuna ukudivide ama-Republicans ngabamanengi. And then ama Democrats bese sehlela ukuthi athole ivote yakho ukuthi injani ipase uyabona yi problem yakho but ama Democrats mbona ngani ngendlela okwenzakala kakhulu ngayo ka test nxa bengathola ukuthi sibe bebe le majority njengoba sibona ku House of Representatives bephinde beyithole futhi ngale ku Senate hanya ubona ukuthi bengayiphusha umthetho lo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. Kanjani ntaka zomuhle siyalubonga uxhaso lwenu emakhaya abalalele kuma radio laba ku Facebook phela ababukeleyo siyabonga siyayibona imbiko yenu kulo Rejoice Maphos uthi wena happy new year in advance kuzoba lo Vasco Nyaningwe Moyo uthi wena amavuko nkomo Rejoice Maphosi njalo yaphinda uthi morning Mthwakazi. Becky Allen uthi this guy is supposed to be reading news. Angazi utsho mina or utsho bani. JB Mdluli uthi amavuko kankomo sithemba uhulumende uzazinuka amakhwapha amukele ukuthi sebehlulekile udinga usizo. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning emsakazweni ugawule kanti ngumuntu noma isibungu kuzophendula uThembani Jiyane lapho uthi first born kamnangakwa. Clement Ndlovu uthi wena ukukhumisana kwabo kuyoleta tshintshobani ngoba bakusem WhatsApp group. Angazi mbona umlaleli lapha ukhuluma ngo Chamisa lo Nangakwa. Kaya sinazo besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni ngengoma emnandi kakhulu zake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Kwaneleke Mthwakazi, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first 7. Kuqala ezisishona ngo-7, kulandele ezesintu ngowa-faster. Mina lani asifeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma. Litshone kuhle.